So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 4 kuNtulikazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bafika phose amajumi amabili babulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe ukusilela indawo yezigulane kwezinye izibhedlela.
Lo bhubhane sakhuluma ngalo kangaka solumangalisa lapha indawo zokuthi abantu bazuza imibhedla sezizahlupha seziqalisile.
Kuyaxokozela kwaZulu Natal okulabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma abathi akumelanga avalelwe entilongweni.
Lapho izoba nzima khona uma kuthiwa angiyodonsa ejele ngingonanga lutho.
Kodwa kulabanye njalo abathi nxa elecala kumele avalelwe entilongweni.
Imincane le minyaka lena because udeserva molo muntu entweni abazenzile imali abazidlayo.
Namhla kwezamasiko sihlolisisa inkundla zamacala emaphandleni.
Beside isifiso from 2 years back ukuthi ngasizuza ukuthi phakathi kwenkundla kamdisa or ekachief kube labantu abangumama abangancedisana lalabo bantu.
Zalethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Uyamemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abafika phose amajumi amabili izolo 18 ngesikhathi izibhedlela sezigcwala abantu kobulawayo abale coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela labongi ezibhedlela ezithiyeneyo bathi isimo sibi sezigulane ezilomkhuhlane we-COVID-19 ngoba sokuswelakala imibheda kwezinye ngenxa yenani eliphezulu labantu abalomkhuhlane lo osubulele abantu abafika phose inkulungwane ezimbili i-1859 eZimbabwe selokhu kwaqhamuka i-COVID-19 ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane abahlolwe izolo batholakala benomkhuhlane we-COVID-19. Luthi sekulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-53,665, asebehlolwe eZimbabwe batholakala bele-COVID-19. Abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane, i-39,979, sebephephe kumkhuhlane lo. Ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kwenzakala ngesikhathi kuhulumende esanda kwethula imigoqo emitsha yokuqinisa uhlelo lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 olwe-lockdown. Umqondisi wesibhedlela sempilo osikhwica mfundo solwayo Ngwenya uthi kuyethusa ukwenzakala kuzulu.
Mahlabe Zulu, hayi umkhuhlane we-coronavirus lo bhubhane sakhuluma ngalo kangaka solumangalisa lapha indawo zokuthi abantu bazuza imibheda sezizahlupha seziqalisile. Yikho liyaxwayisa ukuthi lizibambe lilalele khona lesakukhulumayo. Nxa lokhe lingalaleli lisenzisa iminye eminye abantu bethatha umkhuhlane lo bewunompola bewuphanana umemetheka usiya phambili kuzafika isikhathi mahlayana ukuthi abantu sebesehluleka ukuthi bafike ezibhedlela ngoba izibhedlela ziyabe zingasayenelisi ukuthi zilikhangele. Siyaxwayisa kakhulu Mahlabe Zulu.
Umnumzana Anthony Majongosi osebenza esibhedlela se-United Bulawayo Hospital uyakusekela lokhu.
Siyathola ama-admission ngamaningi kathesi ukuthi isibhedlela sigcwele kathesi. Yakuthazwa ukuthi vele umkhuhlane lo i-third waves hayi uyabanjelana. So siyakuthaza ukuthi abantu bakhangele ukuthi bagqoke ama-mask abo balandele indlela leziyana. Ziyakuthazwa ukuthi bayenze ukuthi bangabanjwe lo mkhuhlane ngani ngendaba yokuthi kathesi ama-cases ayakhwela kakhulu ukuthi ama-hospital agcwele sizigcina singasakhwanisanga ukuthi sibafaka abantu ngaphi ezibhedlela ngendaba yomkhuhlane lo.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi isibhedlela esekusileni besilungiselela ukuvula ngolwesihlanu olwedlulileyo okutsho ukuthi singabe sivulile. Wenqabe ukukhuluma ngesimo esikwezinye izibhedlela ezikobulawayo ethi yena ukhangelane lesibhedlela se-Thorngrove kuphela. uMnumzana Effort Ncube olwela amalungelo oluntu usola uhulumende ngokukhuphuka kwamanani abantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19.
Kule ngozi enkulu esiyibonayo manje COVID-19 isiba banzi igcwala yonke indawo ikakhulu ingabe ibangwa yilolu hlobo okuthiwa yi-Delta variant isigcwala yonke indawo njengalokhu siyibona isenzeka kwamanye amazwe. Lokho kubangwa kakhulu yikuthi i-government ayizange yenza amalungiselelo alungileyo kanti ukubuswa kabi kwelizwe insuku zonke lezi iminyaka yonke le kudilize ezempilo kwasweleka izibhedlela lakho konke akula mbhede akula ma ventilators lezinto zonke leziyana ezingasiza impilo labantu ezingahlenga impilo yabantu abagulayo. Ngakho ke kule ngozi enkulu ukuthi abantu abaningi bagcina befile bebulawa yinto ekade ifanele ivikelwe ingenzeki.
Unkosikazi Alice Songu uthi konke lokhu okuvelayo kungenxa yokungalandeli iziqondiso ze-COVID-19.
Siyakunanzelela njalo ukuthi siya lahlekelwa imphefumulo yabantu, baningi abantu abaza kufa ngenxa yokuswelakala kokuthi silandele iziqondiso. Njalo siyakunanzelela ukuthi nxa abantu bengalandeli izixwayiso ze-COVID-19 izibhedlela zizagcwala. Zingagcwala abantu baza kuswela ukwelatshwa. Ngiyakhuthaza njalo ukuthi wonke umuntu ozizwe lo mvimbano kahamba ehlolwa. Izibhedlela zonke zikahulumende ahlola. Kabahlolwe abantu ukuze bavikele abanye. Njalo nxa sebehloliwe batshelwa ukuthi balomkhuhlane, kabahlale ngkhaya njengokuba befundisiwe ngabezempilakahle.
Umqondisi wesibhedlela se-United Bulawayo Hospital uDr. Nasisiya Stranga wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuthi ngaphandle kwemibheda engasilela ezibhedlela kukhona okunye okusetshenziswayo kufanele kube khona ukugoqela amafutha ezimota, amanzi, ukudla kanye lezisebenzi zezempilakahle. Wengeze esithi lezi zonke izinto ziqakathekile ukuze abenelise ukonga izigulane esibhedlela. Kusukela ngesonto edlulileyo kuze kufike ilanga la izolo kobulawayo bese kutholakale abantu abale COVID-19 abedlula inkulungwane eziyisikhombisa i-7447. Ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 babe likhulu lamatshumi amathathu lane i-134. Kuviki eyaphela mhlaka 26 Nhlangula kwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezine i-4390 kwabhubha abangamatshumi amahlanu lasishiyagalolunye i-59. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uyaxokozela emzini kaMnumzana Jacob Zuma owayengumongameli wakule South Africa usephanyeke emthuthwandaba udaba lwesigwebo asethulelwe yinkantolo ye-constitutional court ethi kumele avalelwe entilongweni inyanga ezilijumi lanhlanu 15 months ngenxa yokuthi wadelela inkantolo. Umsakazi we-South African Broadcasting Corporation ubika ukuba ibandla elibusayo ele-African National Congress selithume ezinye iziphathamandla zalo ukuba ziyekhuluma loZuma ngokwenzakala enkandla lapho kugcwele khona abalwa impi yenkululeko bekubutho lemkhonto wesizwe, induna zakwaZulu, ibutho lakwaZulu labantu abaningi abathi bavikela uZuma. Unkosizana Lindiwe Sisulu okubandla le-ANC utshele umsakazi we-SABC ukuthi uZuma uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo namhla enkandla. Umsakazo lo ubika ukuthi abantu abadabuka eThekwini sebethe gwaqa emzini kaZuma loba inkantolo ye-constitutional court city izahlolisisa isicelo sakhe kunsukwane ezilandelayo esokuthi kwesulwe izigwebo lezi kumbe engavalelwa entilongweni ngoba usekhulile njalo uyagula. U-Edward Zuma umntakaZuma utshele i-Reuters News Agency ukuba uZuma kayindawo.
They are not going to lay their hands on Zuma over my dead body. They can keep
uzamele bangibulali bengakafinyelela uZuma. Bengethula izigwebo abazifunayo kodwa uZuma ngasoze angene ngisho lo mzuzu entilongweni.
One minute of that. They would have to kill me before they put their hands on him.
Ekhuluma labasekeli bakhe izolo enkandla, uZuma uthe kalacala.
Angiyazi ukuthi uhamba iphelele phi leyo. Kodwa lapho izoba nzima khona. Uma kuthiwa angiyodonsa ejele ngingonanga lutho. Kimina engibonisa ukuthi abaphathi bomthetho, mhlawumbe nabaphathi bezwe, abazi ukuthi ukuphathwa kweze kusho ukuthini.
Kodwa uNkosazana Thandi Jikelani ohlala eJohannesburg kwele South Africa uthi uZuma kumele avalelwe entilongweni.
Minane le minyaka lena because udeserva molo muntu entweni abazenzile imali abazidlayo kuye abekayifile nokuyifila holiday ins like a holiday kuye because angeke ahlale njengamanye amabhadi.
UNkosazana Thuli Cele kavumelane laye.
Umsholoza abamyeki, umsholoza engaboshwa. Sekamdala lo muntu lo. Uboshwa uboshelwane ukuthi wenzeni. Kunini wa step down sekuboshwa manje uboshelwane. Abahlukane lomsholozi. Sekamdala lo muntu nani liyambona. Into eyenzeka ngale ngiyayithanda ngani ngaqhubeka nje. Leyo ukuthi ukuthi abantu bayadutshulwa kuyabulawana akusebenzi lokho. And abantu bayamthanda umsholozi bamelile kakhulu futhi. Manje sizabe lokho bevala nge-corona nje abantu abafaka ngama-mask. Uzofaka kanjani i-mask empini? Mina le nto eyenzeka ngale ngiyayithanda umsholozi angaboshwa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mbuso Ngwenya. Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Ngibona ukuthi le nto ifana kakhulu laloko okwenzeka ebantwini bakithi ngemva kwempi yombangazwe. Lapho sabona khona uhulumende ophethe elandelela bonke abaholi kanye labantu ababasupportayo ebabulala abanye baphosela emajele abanye befela emajele. Kumanje uZulu wonke ufanele ngabe uyaqaphela khona lokhu ubambane ngamandla. Ngiyababona nje enkundleni zokuxhumana lapha labo abanye bakhona bakhombisa ukungayi-understand lento ngizwa laphana le statement esivele eRoyal House lekhipha i-statement sokuthi bona bebengathumanga amabutho. Yes, amabutho angaba phambanisile kodwa into ofanele bayiqaphele ukuthi uma bengaqaphelanga umhlaba wakwaZulu siyo sakwaZulu singathabalala.
Umnumzana Mgobo kaGobeki laye ulombono ofanayo.
Lesenzo esenziwa phezu kamsholozi angiseseki sokuthi aboshwe ayebhadle ejele. Ngibona leyo nto izosusa umsindo futhi yenze kube nodlame lwezepolitiki ezweni. Kungicacela kahle kakhulu futhi ukuthi abantu abamnyama bakakhululeki. Bengakakhululeki kuyangibonisa ukuthi abelungu lokho bengakavumi ukuthi abantu abamnyama sebekwazi ukuthi bazibuse emazweni abo. Yikho sibona kunamajaji othi noma ekhuphi isinqumo sibona ukuthi leso sinqumo siphushwa ngokwendlela yokuthi baseka uhlangotho oluthile bencindezelo oluthile. Ngithi mina umsholozi akangaboshwa.
Kukhangelelwe ukuba inkantolo ye-Constitutional Court izahlolisisa udaba lukaZuma mhlaka 12 kuNtulikazi. UZuma wetheswa icala lokuthi wala ukunika ubufakazi ikomishini ehlolisisa amacala obukhohlakali awethiswayo. Sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba sekulabantu abangamajumi amabili lane 24 asebetholakale bebhubhile kulandela ukudilika kwesakhiwo se-Chaplin Towers South eFlorida kwele Melika. Abedlula ikhulu lamajumi amabili lane 124 lokhu bengakatholakali. Isakhiwo lesi silamaviki sabhidlika. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba kulabantu abaningi okumangalisayo abethekelela izihlobo labangane namuhla ngosuku lukazibuse kwele Melika. Baningi abagada indizamtshina besiya endaweni ezehlukeneyo. Iphephandaba leSwazi News libika ukuba izithunywa zenhlanganiso ye-Southern African Development Community sezifikile eSwatini uyahlolisisa udlakela kulelo lizwe kulandela ukutshengisela kwabantu emgwaqweni besola uhulumende wenkosi uMswati III. Sobe isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
wenzi bemandla
lobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngenkundla zokuthitha amacala emaphandleni. Kambe abesifazana bayavunyelwa na ukuba yingxenye yalabo abathitha amacala. Umlisa wesigaba seMbimba uMnumzana Daniel Dube kusungula lingxoxo esiyethulelwa yinhlanganiso yeHarper Cook Trust.
Njenge traditional leaders court kulamacala esiwa khangelayo then bese kusiba lamacala esingakhangeli. Amacala kakhulu esiwa khangelayo sikhangele amacala abe phathanelene lokuhlalisana kwabantu abantu bayaxabana emakhaya yiyo amacala esiwakhangela kakhulu bana abantu sibahlalise kuhle bebengahlali bexabana yizo izinto esizikhangela kakhulu bana kumele kube lokuthula phakathi kwabantu
unkosikazi Molet Dube uthi inkundla zokuthetha amacala kumele zibe labesifazana
besilesifiso from 2 years back ukuthi ngasizuza ukuthi phakathi kwenkundla kamdisa or eka chief kube labantu abangumama abangancedisana lalabo bantu bebe ngama-assessors three indlela esifunda ngayo esikhangela ngayo ukuqakatheka womuntu ongumama laye ukuthi abe lelungelo lakhe lokuthi akhulume ekhululekile lapho esephakathi kwe-court kumbe esethonisiswa kube labantu abangumama laba ababe kufront laphana ukuthi la engazizwe sesaba imibuzo abe ibuzwa ebona kulabantu abangumama phambili ngani kuyamnika indlela yokuthi abe lephaka ukuthi kube lula akuthi akufakaze konke ngendlela kumbe uyabe hlukunyezwe kubi ngubaba kumbe uyabe hlukunyezwe kubi esigabeni wagcine sefikiswe nga enkundleni kamdisa
unkosikazi Dube uthi kulabesifazana abakhahlanyezwa ngesikhathi sokulima
kani ngalaba abantu bokubasapota through indlela obaba babe baningayo vele iinkomo zakho ziyahlupha wafela indoda ngoba ufuna ukukhomba wathi wathi but kunxa kulomama ngale phambili ozatshalenja labo ubaba ukuthi hayi umama udlelwe zinkomo wesiliyakwazi kakusela baba kumbe abafana vele abakho kumbe kunjani ugogo uyehlulekile ukuthi anganje inkomo kube lo mama ongamukhulumela
kodwa induna uMathema owesigaba seGwanda North uthi abesifazana kabavunyelwa ukuthetha amacala
is very difficult extremely difficult anyway ngoba uyawo usufanikani ayengabi ayecela that's why even when you engage in these gender issues you would see ukuthi abafazi they are so few in the political arena simple because they belong to the married institution and by their nature umuntu ongumama must get married and that is hard so angangithathi umfazi womuntu ngizomfake kodwa
loba kunjalo induna uNdube wesigaba seinsiza uthi kumele abesifazana babe khona enkundleni
nguwadi 2 kodwa ngikhangele amawadi ayi-4 ukuba ngumama kwami kwavele kwangeza ngafaka la abanye umama ukuthi kube lula lakimi ya siyayibona i-culture into zijikile vele yikubona lakho sekulamakhosi angomama futhi kanti vele laphana singabuyela kulaba abanye abathi isiko ayalivumeli omama enkundleni kanti amacala ngabo bani vele into yokuqala into omele uzibuze yona ngoba babodwa yena abamangalelanayo asibe ubaba bodwa umama khona phakathi yena umama umelwe ngubani into yokuqala kumele ukuthi bayicabange kakhulu ngiyabakhuthaza ukuthi batshintshe ukwenza baguqule isimo bahambe lesimo esikiso khathesi bakubone bakuzwisise ngoba into yokuqala nje bebeqala ukumisa idalela bamele bakukhangela ukuthi kubuye ubaba bodwa yini lo ngumama la ukhona phakathi kwendaba umelwe ngubani yena ukhululeka okunganani phakathi kwenkundla enjani kungathi nxa ngikukhangele mina kabe kulokuncindezela nxa inkundleni enjani uzomelwa ngubani
induna uNdube uthi abatsha labo kumele babe khona enkundleni
omele le youth ukhona ukuze labantu abasesebancanda bangasabi bebona sibadala zonke enkundleni la yamela abona ukuthi akho dokwe kulenye isayizi yami nganyenyezela lwani indaba yami nxanyile enhloni izalukhu izazwakala ngoba kulabanye abalenhloni abangakwanisa ukukhuluma yikho sikukhangelele ukuthi wonke umhlopho womuntu umelwe kwesinye isikhathi ngokuhamba kwesikhathi sizadinga lo mele abagogekileyo ukuthi nje akaze sihlangane labo bengena ezinkundleni kumbe bemangalelwa kuthiwa banamachala mhlawumbe yikho nje ngani kulibalekile nje but siyabe sifisa ukuthi konke kungani ukuthi i-covered but inumber icinisa isitshaya but siyabe sizamile khonoko ukuthi umuntu lo muntu azizwe ephathini yakhe nje laye laphana emelekile laye ehlangothini lwakhanini abe yikho khona ngubaba kumbe umama kumbe mutsha kumbe usekhulile enkundleni akube labo mama abatsha labadala babe khona kubhalanse yonke into lokuthi isiko vele lona kalingachithwa njalo omama labo bazizwe belezibindi zokuthatha ezinye izikhundla nxa zikhona zifikile ama-opportunity lawo ababambe wasebenzise umuntu ongumama layo akwanisa ukukhuluma njengobaba umuntu ongumama layo akwanisa ukukhokhela njengomuntu ongubaba kwesinye isikhathi ngaphose ngithi hhayi angibaphoxa obaba kodwa thina omama silozwele
hhayi-ke kwalamhlasi malapha kwezamasiko nokuphila kwabantu nsuku zonke lolu ludaba ebesiluqoqelwe yinhlanganiso yapa trust ibambisana nalo msakazo weStudio 7 silesizwe okwamanje ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle kakhulu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele ukuba nxa sisilwa izimbi, yiziphi izikhali zikaKristu okumele sibe lazo. Ngizabala kwabase-Efesu, ichapter ka-6, qalisa ke kuvesi ka-12. Ithi yona ngoba kasili le nyama legazi, kodwa silwa le mibuso, lamandla, lababusi balumhlaba omnyama, lempi yemimoya emibi yaphezulu. Ngakho ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze libe lamandla okuma ngosuku olubi lokuze kuthi lapho seliqede umsebenzi wonke lime. Ngakho manini izinkalo zenu zibotshwe ngeqiniso, lifakile isivikelo sesifuba esiyikulunga, lifakile amanyathelo ezinyaweni zenu ukuba lilungele ukuthumayela ivangeli lokuthula. Phezu kwakho konke lithatha izihlangu sokukholwa eliza kuba lamandla okucima ngaso yonke imijoko evuthayo yomubi. Lithathe ingowane yokusiliswa lomhedla kamoya oyilizwi likaNkulunkulu. Khulekani izikhathi zonke ngomoya ngokucela konke langokunxusa. Kulokhu lilinde ngesineke sonke, linxusele abangcwele bonke. Ngakho ke mfuna sinanzelele lapha ukuba zikhona izikhali esingazisebenzisa nxa silempi. Abantu abaningi nxa belodubo bakhangela enyameni, baliswana labantu kwenyama, angazi ukuthi kuyini iphimbi oyabungenekiyo. Kodwa mfuna ukukucela mzalwane wami ukuthi ungakhangeli lumuntu olethe leyo mpi, kodwa khangela ukuthi umelana lemimoya emibi, umelana labusi bombuso omubi. Awuli okwenyama kodwa ulwa usemoyeni ngoKristu, ngoba kasilwi lenyama legazi, kodwa silwa lemibuso, lamandla, lababusi balomhlaba omnyama. Ngakho wena ungakhangela umuntu uyabe usuphambanisile, ulwa impi engayisiyo yona. Kufana njengabantu abadlala ibhola ukuthi kule stadium, manje wena ungaphuma uyedlalela phandle kwe-stadium, uyabe usudlala uwedwa ungasekho lapho kulomdlalo khona. Ngakho ke ngifuna ukuthi okokuqala unanzelele ukuthi nxa uphakathi kwempi, abantu abaningi silwa lo muntu lo oletheleyo mpi, kodwa khangela ngemva komuntu lo ubone imimoya ekhona, yiyo kumele ulisane laye. Ngakho kwesibili unanzelele ukuthi uzihloma ngezikhali zikaNkulunkulu. Abaningi sizihloma ngezikhali zethu. Umuntu uzihloma ngezikhali zenhlamba, uqalisa ukulwa lo mntwana ngenhlamba, uqalisa ukufona kumbe uqalisa ukudinga abanye ukuthi ulisane labo. Usuyenza ipolitika laphana emsebenzini kumbe wenza ipolitika echurch, uyabe uphambanisile ngoba awuli labantu ngamandla akho, kodwa ulwa labo ngamandla kaNkulunkulu. Ngakho kumele uhlome ke izikhali zikaNkulunkulu ukuze ke lawo mandla omuvi ukwanise ukuwanqoba, ngenxa yokuthi impi ziza kuba khona. Ngakho nxa wena ukhangela umumo lapho olwa khona impi, sebenzisa ilizwi likaNkulunkulu. Yikho uJesu wathi kuSathane, kulotshiwe ukuthi umuntu kaphili ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivela emlonyeni kaNkulunkulu. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu eliyiqiniso liqakathekile nxa usilwa izimpi.
Akuyibhede mfundisi.
Asithandazeneni. Baba, ngegama likaJesu sisize sime ngawe, singathethi, sime kukholweni wethu. Nkulunkulu wami, sincede ukuba sinqobe empini zethu zonke esizilwayo ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkumo.
Siyabonga kakhulu untungami linkumo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Bingali chona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethula namhlanje igama ngumayigobe namhla kuhlelo silo Admos Banda lo Pretty Mpofu bobabili bakumsebenzi wezandla usibanda usebenza ekhwekhwe umampofu ukubulawayo sixoxa ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni sokuqala lo sibanda Admo ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ukuthi liphila njani ekhwekhwe lapho kukhanya ngani umkhuhlane lo umemetheka okumangalisayo
Ayi siyabonga ukuphileka kuyaphileka but kunzima ngoba I movement is restricted just that change eyenzakala ku social structure kutsho ukuthi into eziningi zasezitshintshile impilo yabe ingasafani
liyanelisi ukusebenza kahle na
si lobunzima esihlangana labo oqala indaba yona le movement yabantu kusho ukuthi le business lalo liyehla phansi so kutsho ukuthi into zakho noma nxa ulento lezana ezibolayo ama perishables kuyafika ekuboleni then esikhathini esiningi even noma ekuwodeni cina abantu behoda into ezinlutshwane because kazimuvi which means even the profit in that instance iyabe injani iyabe inlutshwane then isihlanga lo hlupho nalelo ukuthi angaba ngama-rentals endawo lapho esisebenzela khona abe ngama-utility bills ozesa amanzi khona akakuyi kuma-lockdown inyanga iphela the bills they come the same akula ngisho even ukuthi kungaba lokungenela kwahulumende ukuthi at least either a supplement or athi nxa kuma period lama lockdown kube le freeze lokuyiweva okuba khona okwenza ukuthi abantu bekwanise ukuphefumula
siyabonga Admo asizweni ukuthi umampofu yena uthini mampofu ngiyakwamukela kuhlelo
hayi siyabonga baba
udabesila lokuhlelo luzwile awusitshela okuningi ukuthi liphela njani elizweni
engakusho ukuthi akusebenzeki vele kunzima ngoba ngananzelela ukuthi abaningi bethu besilokuthi nxa sithengisa sithengisela enzilini yedorobheni okuyikuthi kokufika abantu abaningi hlangana labantu abavelele emakhaya bebuya bezothenga hlangana labantu abavelele indawo ezithiyethiyeneyo njengokuba kusasa kuyavuka kuthe amabhasi asebhaniwe akusahambi mabhasi sokule-lockdown akusela lockdown sokunzima ngoba akusela muntu obuya edorobheni isikhathi ngaphinde yasisusa njalo futhi enzilini yedorobheni lapho esasithengisela khona kwathiwa kumele sithengisele emalokishini emalokishini angikhona futhi sahlangana nobunzima bokuthi abaningi uyakurentile uhlala lo-landlord engeke avume phela ulandlord ukuthi usufake umsika egedini kusasa sokubuyele i-customer kusasa sokubuyelwana kuba lo mthelela futhi wokuthi sesihlangana lohlupho lwe-COVID-19 kuhlangane lohlupho lwalo lokuthi kuyabe kulabantwana khona lapho umnikazi wendla sona sekhala ngokuthi ngokuningi babantu ababuya lapha sagcina sesibamba umkhuhlane
hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoyi emampofu bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina usitshela okuningi ukuthi ubona njani okwenziwa nguhulumende lapho bethi abakumsebenzi wezandla sokumele lithathe ijackson elivikela i-COVID-19 ukuze liyenelise ukusebenza
mina ngikubona kungumbono omuhle kahulumente khangela ukuthi njengabantu abayima-informal hlangana labantu abaningi ekusebenzeni kwethu kodwa bese kusale hlupho lokuthi yena le ivasini yangikhona okokuqala sakakhulumi ngamakhadi ayikho emaklinika lapho esihlala khona umbono omuhle sibile esiwamukelayo ngabe kuthi kusiba njalo itholakale leyo vasini ukuze siwathole lawo makhadi
zulukanti abamisikhathi yiso sesihliwe kumangoyi selugqiba lapha uhlelo lwabatsha thanda ukubonga u-Admos Banda lo Pretty Mpofu ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo kwena lokwalamhla mthwakazi omuhle sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection olivalelisayo ngumike obe bye bye
siyabonga kakhulu ngumike obe ungatshenelwa kusasa kwezemidlalo obambe isicoco se-World Boxing Federation Middleweight Champion uCharles Manyuchi izolo unqobe uMohamed Siyebala wakwale Uganda emdlalweni owenzelwe eMaswingo. Loba uManyuchi engamlahlanga phansi ngezibhakela uSebiyala akade bebambe umdlalo lo bathi uthole imiklomelo eveza ukuba nguye onqobileyo. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abafika phose amajumi amabili babulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe osokusilela indawo yezigulane kwezinye izibhedlela. Uyaxokozela KwaZulu Natal okulabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma abathi akumelanga avalelwe entilongweni. Kodwa kulabani njalo abathi nxa elecala kumele avalelwe entilongweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje ngolivalisa uGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.